kwakuyisikhathi sembiko no.
Elibona nibantu bakamthakwazi linjani, livuka kanjani? Hayi, siyakuthabanga inyuzi elizinika sibona le, sikunika inyuzi eziqinileyo, sikunika inyuzi eziqotho. Akhulu nalokho sikunikwa yiZBC, iZBC akula nto esika yona lapha. Yeyi, and ningabona ukuthi abantu bayafa kathesi babulawa yiCovid. Liyabona ukuthi abantu bayabulawa izindlu lapha ethawuni. Liyabona la ngokukhokhela wendi, hayi hayi, uhulumende yodlomani, uhulumende ongenziyo lo mani, hayi hayi, babithi hayi, sahawula lapha emhlabeni lapha. Izindlu ziyabulawa abantu, imali yamapensheni yakala mali, pensheni izakhuliswa 10,000, kambe 10,000 izakwenzani ngesikhathi esinje esimbi, isikhathi esingalunganga lesi? Amatitsha ayanxitshwa izimali zawo, bengazama ukuthi wenzi kathe sibenze umthetho ukuthi bebopha amadokotela laba lamanesi lapha. Yeyi, hayi, lizele lisahawula lapha emhlabeni lapha. Ke inkosi nani yangena libusise into ezinikavi lapha. Yeyi,
kubela abasakazi lonke nje silikhalela ngomsakazi wethu ade simthande sandla, futhi kalale ngokuthula. Khalela bonke abasakazi abasishiyayo sengani nani ningazivikela khona ngapho. Ngibuya lonke nje bonke ogidube bonke nje zengezwa lo mama uBrenda Moyo ngayimthanda besaro Ezra Chisa la besasakaza ezini eMontrose lapho kwakumnandi. Hhayi sathesi, so siyalibingelela, siliqhubekana ngokulihlela indaba ezimnandi. Nakade ngasilala istudio singena, ngiyasithanda umsakazi wami, engiwuthanda kakhulu. Sithi be safe, ligcinakale kucorona. Labayali ukuhlatshwa indaba zabo, basakhona abangafuniyo phela, special olutsha lolu labanye abadala hhayi abafuni. So lizigcine bazali bami bonke, siyalithanda kakhulu basakazi lei.
Njani basakazi bakaqedwa seve iindawulo zonke zelizwe elikhona eAmerica, silibongela umsebenzi wethu. Thina ngapha silo uhlupho lokuthi abantu bayakhala lapha, bathi bona uhulumende bayamuzwa, uyakhuthaza ukuthi abantu bahlatshwe, kodwa imithi iyasilela. Abantu sebelothando lokuthi bahlatshwe, ngapha esenzizo zobobhidi ngapha, hhayi abantu baba baningi bavela kwiindawula zonke kuhlatshwa ngapha nangapha. So bathanda ukuthi ngabe uhulumende uyandlezelela umuthi kuhlatshwe ngesikolo ngesikolo, bangahambeli ukuyahlatshwa ngoba kuyenza ukuthi wangene engozini yokuthelelana umkhuhlane. Besicela sokuthi uhulumende akunanzelele khona ukuthi abantu sebelothando, kodwa-ke imithi iyashota ezigabeni ngoba abantu bahamba bephenduke, akusena muntu ongamkhuthaza kathesi, abantu sebebona ukuthi kuyafiwa. So siyacela sokuthi unanzelele khonokho. Ngijike ngikhula ngale characters konke oso channel into njani oso channel lawa mojene lilime liqinisa madoda kuyavuta la usitshela uwena. Ngijike abanyongo orsasi sengamini angithi ivuka njani madoda khona ngapho libambe liqinisa i-COVID-19 nesenti anonohamu nalo. Ngiyabonga.
Ngiyabingelela nami kustudio 7, ngijabula kakhulu ukubana ngingene lamhlanje kustudio 7. Mina nginesicelo ngakithi, isicelo leso ngisifo sami, isicelo lesi ngesaba izakhamuzi zendawo, abantu basentshonalanga ngapha okuze ebhoda, bacela ukubana izaphu ma kuqala nje ukuthi bayavunyelwe ukuyenza imihlangano, beke bebafikele nabo, bayayidinga izaphu, bayayidinga abantu izaphu, balokhe beyilindile beza kuthiwa izaphu isikhona, bayayidinga izaphu. Sicela nje abantu bezaphu beke behambele kusiya khonale kuze kuyofika emabhongane ngoba iyadingeka. Ubaba kazange alalele phathi, kwalala yena nomphefumulo kodwa iphathi yaphila, siyayidinga kakhulu. Igama lami nguNtombeni.
Studio 7 wasakazi, umkhuhlane ukhanyenhlanhla lapho ekhaya, kodwa isihlanhla nje uhulumende ukhangele lapho ukusuka khona lo mkhuhlane. Abantu kade besila yini khona ngapho ekhaya ukuthi abantu bamqonde bancama uGazini kero khansila obabubulawayo beharala bamadorobho wonke babiza uGazini bahlale la ephansi ngento kazukhuleyo othola yedwa ezivalela izimoto ukuthi zizame ukuthi zizise i-social distancing ezimoteni lapho, ukuthi akahambise umbiko ukuthi khona kakwenzi. Abantu abaningi umkhuhlane bawuthatha kuzuku kubaminyane, basifuma layinini baminyane khona ebhasini. Uhulumende kayikhonjesi uzuku.
Salubonani, salubonani, Zilomuhle, salubonani. Mina ngikhuluma uGibson Mpofu, nguwa 17 ebubi. Ngithanda ukubingelela bonke abasakazi ngokusilethela indaba ezimnandi, indaba zeqiniso kustudio 7. Mina bengithanda ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi asihambeni siyehlaba amajekiseni corona ngobi corona inge khona ngikuthaza sibili ukuthi ayisabeni ngokuningi mawa umuthi sakhona kusavuma ayasabeni ukuze sifikele kulo mkhuhlane ngiyabonga
Labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo ne WhatsApp lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318